ekhuluma nentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni weGender Links umqondisi wezempila kahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthe uhlelo lokunceda omama abazithweleyo kungelambadalo luyaqala ngenyanga ezayo emakilinika ayisithupha luqhubeke okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo
kulohlelo lokuncedisa omama abazithweleyo ukuthi nxa bezobeletha kobulawayo ikakhulu labo abasemakliniki engingabala ngithi yiNkulumane, iDr. Shenani, iNketha, iChabalala leMaqhawe kunye lePhelandaba omama abahlala kulezo ndawo abazithweleyo abazabhalisa emakliniki ilanga sizalitsho kodwa sibona ngathi kususela khathesi ngoJulayi kusiya kuDisemba bazabe bethenga esikubiza ukuthi ngama-voucher kumbe bebhalisa ngedola. Kuleyo dola kuzabe kusitsho ukuthi bazahlolwa bengakabelethi babelethe ekliniki yethu iNkulumane kumbe iPhelandaba. Nxa kulesidingo sokudluliselwa empilo bazadluliselwa empilo ngayo leyo dola bekati ambulance ngayo leyo dola bese kusithi nxa bangabeletha empilo imali kumbe izindleko ezizafuneka empilo lazo ziyabe zikuleyo dola. Ngemva kokubeletha babuye ekliniki babonwe kuze kube ngamaviki ayisithupha esingathi i-6 weeks review kulapho eyaphelela khona leyo dola.
UDokotela Sibanda wengeze ethi uhlelo lolu luthole izigidi ezithile zamadola eMelika abazabelana ledolobho leHarare ebhanga lomhlaba eleWorld Bank.
Uhlelo lolu le mali engange 1 million yamadola seMelika, 1 million laphana ngeyakobulawayo leHarare. Besingakezwa ukuthi eyakobulawayo inganani eHarare inganani, kodwa sizatshelwa ke ngensukwini ezilandelayo sizwe ukuthi thina sile malini iHarare izabe ile mali.
USibanda uthi le mali izanikezwa amakilinika ayiwo azabona ukuthi ingasetshenziswa ngayiphi indlela.
Uncedo lokabili ikliniki ephatheka kulolu hlelo into yokuqala ilalokho okuthiwa yi-community health center committee. Kuleyi committee kukhangelelwe ukuthi imali leyi ezabhadalwa yi-World Bank izakuya ekliniki kayibuyi kudepartment kayizi kukhansili njengokhansili wonke jikelele but bazabe bele akhawunti yabo bona njenge-health center committee yaleyo kliniki. Leyo mali abazabe beyitholile bazayisebenzisa njengalokho bebona kufanele. Okunye futhi okwenzakalayo kuleyo imali yikuthi ngaphandle kokuthi lithole imali ngokuthi balise omama abangaki kwele mali yalokho okuthiwa yi-quality kusitsho ukuthi kambe indlela yokuphatha izisebenzi lokunakekela izisebenzi kunye lokuhlanzeka kwesibhedlela lokuthi kuphatheke kanjani konke kukhanya kungokohlonzo oluphezulu yini ukuthi nxa ungena esibhedlela sakhona uzizwa ungena endaweni ephethwe kuhle yini esingathi i-quality of care and i-quality of the environment. Kule mihlomelo leyo mihlomelo ilipha imali ethile ngakho i-committee kusho ukuthi ezasebenza kakhulu ezabonti amaguma kumbe amagceke aleyo clinic ahlanzekile njalo i-equipment kumbe izinto ezisetshenziswayo e-clinic lapha ngezohlonzo oluphezulu izathola imihlomelo. Leyo mihlomelo izabapha imali yiyo leyo mali abazayisebenzisa ukuthi benze i-clinic ibe ngcono. Esikhathini esedlileyo ngoba lolu hlelo kaluqali ama-clinic amaningi abalakho ukuthi alungise amafasteli, alungise amafensi, amanye akha lamashedi awokulindela laba bantu abalindele ukubonwa singathi ngama-waiting sheds. Ngaleyo mali kwathengwa lezitulo zokuhlala ezabongikazi kunye lembeda yama-patients.
Unkosikazi Veronica Ndlovu obelethele ekilinika yeLuveve uthi yena uhlawule amachumi amathathu amadola.
Ukuthi sicooperate sibelethe kuhle asikhangela every now and again check ukuthi si-right abantwana ba-right. Okay, it's quite good. It's a girl.
Ibhanga lomhlaba ele World Bank okwamanje lisiza amazwe angamachumi amahlanu njalo iZimbabwe ngelinye lamazwe la. Ucwaningo olwenziwa iWorld Bank luveze ukuba omama abedlula amakhulu ayisifica minemibili baphelela ngumphefumulo ngelanga lapho bebeletha emhlabeni jikelele ikakhulu emazweni asezwekazi le-Afrika. Ngakho lolu hlelo ngeminye yemizamo yokwehlisa leli nani. Lolu ncedo luzasiza ukuphathisa omama abaphuma emulini eziswelayo ukuthi bengagcini bebanjwa ngamandla ukubelethela emakhaya kungela abezempilakahle abanganceda nxa sokube lenkinga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.